So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-20 Zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapholisa elokho engakabophi abezanu PF ababangela udlakela e-insiza leMatopo ngomnyaka odluleyo kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections.
Thina ekumangaleni kwethu sasibatsheli ukuthi hayi iningi labantu kasibazi, kodwa kulo zivali lozibali abambalwa abakithi eselilisekuba-identifya.
Umthethwandaba walile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa labasekeli be-CCC eHarare athoniswe ndawonye labadala.
Esikwaziyo lathi ukuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela private residence and siyavunyela ukuhlangana ke lama-members ethu ngenxa yokubana le aso public meeting.
Ukuncitshwa imvumo kwesikhatshana okwenziwe inkampani yamabhasi amabili kulandela ukuxotshana kwawo ngesiqubu okugcine kusiba ingozi kwamukelwa ngabanye, kodwa abanye besithi imigwaqo layo kumele iqheliswe.
Ukumisa amabhasi lawo kakusizi lutho, ngobana kusasa siyabona esekhona futhi esebuyele emgwaqweni. Ilizwe kalisela mthetho, nitsho lowodwa. Futhi umthetho wephulwa ngabantu, ikakhulu laba abafuna ukuzisondeza ebandleni lona leli ezanu PF elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapholisa alokhe engakabophi abacatshengelwa ukuthi babangela udlakela insiza leMatopo ngenyanga kaMfufu ngomnyaka odluleyo kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections kulindawo. Abantu laba bacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZanu PF. Imizamo yokukhuluma ngalolu daba lamapholisa kulesi sigaba kumbe isikhulumeli sawo uMnumzana Paul Nyathi ukuze sizwe incazelo yabo yehlule. Le mizamo yokuthi sikhulume labe Zanu PF layo yehlule. Umgcinisihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South uMnumzana Ntando Ndlela utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ababangela udlakela phose olufanayo eMurewa babotshwa, kodwa abeMathebeleland South belokhu bengakabotshwa.
Msakazi, labalaleli bakaStudio 7, silokudana kakhulu ngesenzo samapholisa. Lamhlanje sisihlanganise inyanga ezintathu kusukela lapho kwenzakala khona isigameko lesi sibi kangaka, isigameko sokutshaya kwabantu eMatopo lokutshaya kwabantu ensiza. Ngoba abantu batshaywa mhla ka 16 October eMatopo, 17 October ensiza. Kodwa amapholisa kuze kube lamuhla behlile khona ukuthi babophe ngitsho lomuntu oyedwa, kumbe khona ukubiza for questioning umuntu oyedwa wezigangeni ezasitshayayo ezezanu PF. Akula muntu oseke wabizelwa emapholiseni kuze kube lamhlanje. Kodwa thina ekumangaleni kwethu sasibatsheli ukuthi hayi iningi labantu kasibazi, kodwa kulo zivali lozibali abambalwa abakithi eselilisekuba-identifya. Sabaqamba amabizo abo, njalo saqamba lapho abahlala khona ukuze amapholisa kube lula kiwo ukuthi bahambe baye badinga. Kodwa silokudala kakhulu ngoba akula nto eyenzakaleyo kuze kube lamhlanje. Abantu batshaywa, balimala, abanye baqambuka izandla, abanye baqambuka inyawo, abanye bawonakalelwa zimpahla zabo ngendlela eziningi ezitshiyeneyo. Impahla ezinjengemota, satshontshelwa amafoni, satshontshelwa amawalethi, satshontshelwa izimali, satshontshelwa izikipa zenhlanganiso. Umonakalo nje omningi wenziwa izikiwi lezi ezazihamba imota zezanu PF. Satsho emaphoyisa ukuthi hayi imota zezanu PF esizibonile yilezi dlalezi dlalezi, ubufakazi bonke obugcweleyo okokuthi umsebenzi wamaphoyisa bekufuze ube lula, ukuthi nxa befuna ukuthi isikhesi le bayithathe serious kodwa hayi basitshengisele amapolisa ukuthi hayi vele bona basehlangothini lokusekela i-ZANU PF bavele abafuna ukuthi bamele umthetho benze umlando wabo. Okunye futhi okusidanisa ukudlula lokhu ukuthi emureyo wakwenzakala into efana nayo kodwa sesisizwa ukuthi hayi sekhona abantu ababili abathathu asebeke babotshwa singazi ukuthi konke okwenziwa kuyini ukuthi abemrewa babotshwa kodwa abakithi ngapha abachayi thina ngapha emathebelelendi hayi kukhanya hayi akubotshwa umuntu kusinike ingqondo mhlawumbe engingafuna ukuyichasisa kangako ukuthi yiphi ingqondo esesiyithola ukuthi thina basithatha njengabantu abanjani thina abantu bematobo abantu bensiza labantu bebhinga ngoba abantu kababoshwa lanxa bufakazi bukhona obucweleyo so silokudana okukhulu ngokwenza kwamapholisa.
Kukhona eselikwenzile njengebandla ukubona ukuthi amapholisa ayaqhubeka iphenya lolu daba?
Thina msakazi kulutshwane kumbe kuncane kakhulu esingakwenza njengebandla ukuthi senze amapholisa aqhubeke iphenya kumbe yaqalise ukuphenya lolu daba. Thina into esayenzayo amapholisa sawanika yonke information enecessary kumbe yonke information abayidingayo ukuthi basebenze ikhesi le. Kukimi ma ngikukhangele it was an open and shut case kwakuvele kulo bufakazi obugcweleyo ubufakazi obuvele bungadingwa njengoba sasitshile ukuthi hhayi bakithi abantu abasitshayileyo ngozibani sabaqamba ngamabizo sabanika yonke information amapholisa abayidingayo sabanikela lapho abantu laba abahlala khona sabancedisa ngazonke indlela. Ngikhumbula amapholisa ake afuna lama medical report abantu thina esatshayiwayo sabanika lezo ncwadi yonke information amapholisa sizama ukuthi sibancedise sibanike yonke into ukuze ikhesi le isebenzeke kodwa bona basitshengisele ukuthi hayi bazele nje into abangenandaba layo kuze kube lamhlanje kulo nto abayenzileyo kodwa sibanike yonke isupport abayidingayo.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela umgcini sihlalo webandla lesi-CCC eMathebeleland South obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 esefilabhusi. Idale likamantshi eHarare izolo lalile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa labasekeli be-CCC eHarare ngomgqibelo athoniswe ehlukene labadala. Lesi sicelo sethulwe yinhlanganiso emela abantwana e-Justice for Children Trust. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Manje ukayizuda wethule isinqumo sakhe sokuba lumntwana athonisiswe endawonye labadala esithi akulabufakazi bokuba kukhona okungaphazamiseka ngokwenza lokhu. Obeyemele umntwana lowo emthethwandaba unkosikazi Phamela Msimwa uthe kabathokozi nesinqumo lesi ngoba ezaphazamiswa ilungelo lakhe lokuya esikolo.
This child is a school going child. We attend school in Chered and considering the date that she has been given, she has to travel to Chered. And by the 3rd of February,
umntwana lowo uya esikolo. Nxa sikhangela ilanga aliphiweyo kumele aye eChirezi aphenduke. Lokhu kuzaphazamisa ilungelo lakhe lokuya
esikolo. Been affected by the mere fact that she has been arrested from Monday up to today.
Uqhubeke esithi bazakhweza udaba lolu edalele High Court esithi amalungelo omntwana lowo kumele anakekelwe. Kulandela ukukhalaza kwamagqutha alabo ababotshiweyo abagoqela ummeli wemkhoba edalele iParliamente umnumzana Amos Shibaya kanye lommeli webuliriro umnumzana Khosa Machingauta esekuba baphiwe ukudla. Umantshi uphe isinqumo sokuba abagcina izibotshwa abe-Prisons and Correctional Services babavumele ukuba baphiwe ukudla. Ngokusenjalo ipholisa elicubungula udaba lolu umnumzana George Garau Zibe uqhubeke ngokupha ubufakazi phambi komthethwandaba esithi laba ababotshiweyo ngabalalungelo lokuvunyelwa ukubhadala isamiso sebay ngenxa yokuba benza ama-slogan ebandla labo ele-CCC okwaphazamisa ukuthula komakhelwane emzini weBuliriro. Umnumzana Garau Zibe uqhubeke esithi abaningi kudaba lolu bahlala eBuliriro ngaphandle kukaChibaya ohlala eGweru. Ebuzisiswa ngamagqwetha uthe uyavuma ukuba amabandla ezombusazwe alilungelo kuleli esithi yonke imihlangano kumele bephiwe imvumo ngamapholisa. Uthe ubufakazi alabo ngobokuba wonke abantu laba babotshwa ndawonye njalo benza umhlangano ongekho emthethweni. Ugarawuzibe uthe lokhu okusemaphepheni abo ukuba ngaphinde akhe emkomana, okutsho ukuthi kangene ujaha kuliqiniso ukuba kwalotshwa ngamapholisa kodwa asocala. Elinye lamagcwetha alaba ababotshiweyo umnumzana Wubert Mandinde uthe amapholisa apha ubufakazi kawakhiphe okusegcekeni icala.
Sithemba ukuba sizaqeda lokhu kusasa sizwe ukuba idale liza kuthini.
Isikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uthi kusobala ukuba amalunga ebandla lakhe ayahlukunyezwa.
Kodwa esikwaziyo la sikuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku-private residence and siyavunyela ukuhlangana ke la ma-members ethu ngenxa yokubana le aso public meet bazavunyela ukubana bephume ngenxa yokubana bengelacala. Thina njenge-TCC inhlanganiso yethu ayisonhlanganiso eyabhanwayo, inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni.
Ngasikhathi sinye abasolwa bakhangelele ukwethula isicelo sabo sokuthi bavunyele ukuhlawula isibambiso se-bail. Ababotshiwe laba abasolwa laba bayalilandula leli cala besithi bebebuthene emzini womuntu hatshi emphakathini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukunxitshwa imvumo kwesikhatshana okwenziwe inkampani zamabhasi ezimbili kulandela ukuxotshana kwamabhasi la ngesiqubu okugcine kusiba ingozi kwamukelwa ngabanye, kodwa abanye besithi imigwaqo layo kumele iqheliswe. Abanye bathi alibana imigwaqo iqhelisiwe kade kungasoze kube lengozi eyabulalisa ukondaktha webhasi. Kodwa abanye bathi inyathelo likahulumende liza kwenza ukuthi umphathintambo obona ngogatsha lwezokuthwalwa abantu lempahla umnumzana Felix Mona ayethule umbiko oyazisa umphakathi kubana usemise okwesikhatshana imvumo inkampani izamabhasi ezimbili iRimbi Travel and Tours Private Limited le Tashilty Private Limited elamabhasi aziwa ngokuthi iZebra Kiss ukuthwala abantu. Amabhasi la abexotshana emgwaqweni weNyamabanda Harare emangweni weMtoko eMashonaland East. Enye yaze yangqikilana lenye imota ebizimele eceleni komgwaqo. Kulo mfanekiso wevidiyo owathathwa ngukondakitha webhasi yenkampani yeRimbi onguye owabhubha kulingozi. Le video itshengisa amabhasi alezinkampani ezincintisana ukugijima ngesiqubu esikhulu emangweni lo. I-Studio 7 kayenelisanga ukuxoxa labanini bamabhasi la. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula ezombusazwe.
Indaba le eyamabhasi la akade exotshana emgwaqweni njengoba sibonile le mfanekiso ibithatha lapho ividiyo bekukubi kakhulu, njalo nje kubonisa into eyodwa.
Ibonisani emkandla njalo ngombono wakho kubangelwa yini?
Umthetho kuleli lizwe kawusekho. Yebo, imigwaqo ibolile kayihambeki, imota ziyafa, lama-VID baze bazama ukuthi bazimise imota bazihlole, imota seziziningi kakhulu. Bangaza ke baze bazihlole zonke, ikakhulu lezi ezithwala abantu zihamba nje kumele zibe le certificate of fitness. Angikholwa ukuthi into abayaziyo laba abalezinqola lezi ezithwala abantu, amabhasi kumbe lamakhombi, imigwaqo mibi okwezi ukuthi ukuthi lazimota ziyafa. Sifile abanikazi kabazihambise VID ukuthi ziyehlolwa ukuthi sezilungile yini, zilungele ukuthwala abantu ngenxa yemigwaqo nale ebolileyo.
Umthetho ke emkandla kuyinokwehlulayo ukubana umthetho ungenele ulungisise ezinye zalezi zinto ezihluphayo.
Ilizwe leli lakithi selonakala kakhulu. Ilizwe kalisela mthetho. Konke okwenza khona ukuthi abantu benze izinto ezinjalo ikuthi ilizwe kalila mthetho. Bayakwazi ukuthi umthetho udobha lapha lalaphayana, singathi sekubotshwa nje abalomnyama, hathi nje uthi umthetho umele usebenze.
Umphathi ntambo obona ngogatsha lokuthwala kwempahla labantu usemise la mabhasi aphatheke kulingozi bencintisana. Akutshengiselini kubana uhulumende layo uyabona ukuthi kumele laye angenele ukubona ukuthi kulandelwe imithetho emgwaqweni.
Ukumisa amabhasi lawo akusizi lutho ngobana kusasa siyabona esekhona futhi esebuyele emgwaqweni. Ilizwe kalisela mthetho, ngitsho lowodwa futhi umthetho wephula ngaba anti yakhulu laba bafuna ukuzisondeza ebandleni lona lele ZANPF elibusayo. Ilizwe lingaswela umthetho kuba semahlangeni kwampunzidle emini lo lalowo wenza kufunayo. Khangela kobulawayo umunicipal bezama ukuthi ahlanze idolobho ngoba vele kuyenyanyeka lapha nakuhambeki. Kule ndawo sibi lapho vele ungaza uhambe khona ngoba labathengisayo sebethengisa endleleni baphonga ukuchaya izinto zabo zonke khona abo kawuhambeki. Umunicipal abesesithi hayi kumele sikuqondise lokhu. Ayethutha nje omunye umuntu ngenxa yokuthi ulilunga leZANPF mbunjiyamen mbuyini athi linakali indawo la uJesu azabuye. Inkulumo kanye yona leyo amandla esingathi authority uyithatha ngabo ukuthi akhulume into enjalo ukuthi laba abalomthetho abawuphiwa ngabantu lelungelo lesisekelo sombuso ayikhuluma nje engagqibe qhakala. Konke lokhu kubangelwa yiswelakala komthetho kuleli lizwe. Ilanga lingatshona sikulandisa kodwa ngamafitshane ngathi ukuthi amiswe lawo mabhasi amabili nalowo zebra kiss lolorimbi because aya kusizi lutho. Akubuyelwe emthethweni nxa imithetho yomgwaqo, nxa imithetho yokuhlanzeka, nxa imithetho ye-environment lezi zaphandle kungamanzi ingabe yini ilizwe alibuyele emthethweni.
Hello ke ngumnumzana Thande Kozintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazo ebeqoqa icingweni lo gaina kumede site we studio 7. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi udaba olwethulwe emthethwandaba ukuthi umise uhlelo lwedelimitation belusemthethwandaba izolo. Kodwa umthethwandaba weSupreme Court uthi lolu daba alumelanga luthethwe ngesiphangiphangi. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi amanzi asemadamini akobulawayo alikho ephansi kakhulu. Leli phephandaba lithi amanye amadamu amanzi aphansi kakhulu okokuthi idolobho leli likhangelelwe ukuba lolunye njalo udubo lokusilela kwamanzi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo Studio 7 linjani lonke, ngiyalibonga ngendlela elisebenza yona. Mina ngibe ngilapha ukuthi kathi uhulumende ukuthi lungisele abanesizinto ezinhle namadokotela imali eqondileyo ibifaka umthetho omubi ukuthi bangakhalali umsebenzi ukuthi bazafaka abantu engozini, afake impilo zabantu engozini. Njengona kuvele kufana nezibhedlela kwangikhona kungalamithi kungalani ufuna ukubalungisela ukudla ongiyofaka abantu engozini nganti ngohulumende kayisiwo amadoda. Cela uhulumende akulungise kucace kwinto kwakhe lokhu. Kanti ngathi umuntu uyasebenza engahle wena ungumodlayo cela lilungise into leli lizi kanti uhamba njani.
Ye mbingelele kustudio 7 linjani lonke basakazi. Okhulumayo engumantsheza bantu bakithi udubo esaba lalo lapha yizinto zaseZimbabwe zonke ezicala ngoZ. Zano inkinga, Zimbabwe inkinga, Zimra inkinga, konke Zimborders, whatever, konke kuyinkinga nje konke kwizinto oqala ngoZulu. Kodwa ke izano kuzaze kube nini ibulala abantu kusukela 1980 lamanje lokhe ibulala abantu. Kanti abakhathali yini ngokudla inyama zabantu into ezibabulalayo? Abakhathali yini? Ha, Zano PF, aya lela mahloni shem.
Ngiyalibingelela abaphathi ihlelo sikasi Studio 7 kanye labalaleli. Njengomlandeli we Studio 7 ngizwe likhuluma ngezidakamizwa ezithengiselwa abantwana. Lathi sinenkinga efanayo echefunye echolotsho. Ukansela wethu uPhiwo Sincube under Zan PF losebhuku wethu onguJohnny Wawa. Abaletha omunye umama ukuthiwa ngumama uyangichaza. Lo mama uyangichaza wabuya nama strippers lapha sathi sikubonile. Waletha izidakamizwa sathi sikubonile. Namhlanje nangu uselethe amaphilize emizwa esekugcine omunye umfana erepha umama wakhe omdala. Into engingayaziyo kahle ukuthi kanti kuyini okungaka nalo mama ngoba akukho umuntu ovoyisa umama lokuwabotshwa kodwa ngoba engumuntu wezimali zakhe waphuma lula nje kanjalo. Esingaziyo ukuthi njengabantu abangabahlali singakwenza njani ngoba amapolisa khona laphana echefunye bajoinana lo mama uyangichaza lawo bagida la intamba bebuka lama strippers. Sikhathazeke kakhulu ngoba indawo yethu siphenduke yaba igehela.
Studio 7 yebo ngo-2023 ngisacela abantu besezindebeleni ubana bangazihluphi bethi ye bazokutshintsha befake umfana omncane bezotshintsha befake ubani. Cha, iZanu PF iyawina bakwethu, singakhohlisani, iyawina futhi kakhulu futhi ngendlela eyisimama izokuwina. So into athi izosiza abantu ikakhulu besintwini, ikakhulu ebantwini nje abahluphekileyo ukuthi bevotele iqembu nje MRP elizofaka abantu bakibo abazobazi mabakhule nabo abazobalwela futhi abancane abazokhuluma lento ehlupha abantu bakibo. Hhako sisi asikhohlweni badala ngoba uyadliwa uyibona sizama uprotesta bedutshule futhi befe futhi asilokho asesikhohlweni njebo sisi MTC MTC 20 years yehluleka. So votelani ama-MRP, MRP yiyophela izofaka abantu kuleyo ndaba afunekayo, izofaka abantu abaright kuphela kodwa iZanu PF iyawina.
Sabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu. Lo mbuzo nje omncane esiwubhekisa kuyo upresident weZanu PF mna ngapho ukuthi yena kanti ufuna kube njani laba bantu bezanu bona lapho bafuna ukuthi bebuse bona kungabi lama opposition yini bengaveli bekukhulume kube clear kulokuthi betshone befuna ukuthi kuzaba le election befuna ukuhlukumezela ogogo bethu emakhaya ngendlela ababahlukumeza ngakhona befuna ukusibophela abafowethu beze befele emajele njengoba lezo jobs kala bayafe emajele bafelana le into yabo ukuthi bafuna ukubusa. Sebezenze besifakele le COVID ngenxa ukuthi bafuna ukubusa kodwa hey sokule COVID hlalani endlini ngoba bafuna ukubusa bona. Ababuse bona uma befuna ukubusa bengahlukumeza abafowethu, bengahlukumeza abantu baseZimbabwe. AmaZimbabwe abantu abazi uNkulunkulu, abantu abazifundeleyo nje, abantu bokuthula. Yini bebahlukumeza? Mina ngakho uma efuna ukubusa idonga iziphuma impondo kwangcono lokho kulokuthi ebuse igazi abalichithayo beyizana osukusela ngo-1980 linengakhulu ukuthi ambone ukuthi basawonyiwe ukuthi basafuna elinye igazi abafuna ukulichitha. Shwele, siyacela abantu bezanu abaqale bezinuka amakhwapha ukuthi sebechitha igazi elingakanani sukusela kudala besachitha igazi from APF Zap kuze kube yimanje. So akabake beyibambe lapho. Uma efuna ukubusa ababuse bengavulala abantu bakithi, sikhathele ikubukela usizi lolu abalwenzayo. Siyabonga.
Livuka njani Studio 7? Livuka njani? Hayi, siyamuzwa lo baba ozama ukuphawula igqwetha lemahlahleni. Isithupha seZimbabwe asilancedo ebantwini, kasilasizo vele ebantwini abaningi ngoba kabasebenzi, kabakaze beqhatshe ngazo, kazisebenzi. Izithupha seZimbabwe zisebenza ma sebesiyathatha ama-death certificate sebefile, zisebenze emapholiseni ma esebadinga abantu kuphela efuna ukubabopha mbuzo obabulala ngoba iZanu vele idume ngokubulala. Yikho phela ezisebenza khona lezi zithupha, vele kazilampilo, kabazithathe. Ayibathathe izithupha zabo zeZimbabwe, sizozikhandela zethu ezakomthwakazi duze nje kungekho kudala.
And impendule kulo msakazi okwakhuluma lapha ekuseni ebantwini abafaka imboni yabo kuStudio 7 ngendaba yaseborder gate yaseZimbabwe yaseBridge. Lami ngomunye ofana naye engahamba ngiphethe imali, ngile mali eningi eyayisithi 7000 kodwa ngathi ngiphuma eborder yeZimbabwe ngase ngiphethe imali engange 200 rand ingasakwathi ngenzeni. Siyahlukumezeka ikakhulu thina abantu besindebeleni lesikhalangeni kunzima. Siyacela lathi ubaba uMnankagwa asicabangele. Siyacela thina abanye asilwi nezanu, asilwi nani, asikho la kupolitiki kodwa siyacela ukuthi basizwele. Thathela izimali ngamasoja, sithathela amaphoyisa bekutshela ukuthi iphepha lakwe lemoto yakho leli yifomu khona kodwa imoto iphumela eSouth Africa. So kumele udize uboleke ungane wakho imoto kule affidavit bekutshela ukuthi affidavit yefake. So kumele udize akula lapho ongakhishwa khona imali. Siyacela isadaki besilungisele indaba yaseborder gate yaseBridge. Siyacela ama roadblock phakathi mawuphuma eborder before uphuma egethini ama roadblock ayi 10 ohamba ushiya khona ama 100 rand ngifike mina le mota lapha namhla ka 25 ekseni ulala amapolisa ngama safety angazini ukuthiwa ba confirm ungaqeda ukuthola izimporters ngihamba ngisithi nya confirm kula amapolisa ngathola umama abambiza ukuthi ngumadube ongathi unamaqhubu sofesini nje ongathi kakho right omhlopho omude lo mama 100 yena ngenye indlela wamfuna imali wathi ufuna
lawo ke bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke ke silalele ezokuzithokozisa njengoba ke lamhlanje kuyi-Friday asizweni ke u-Ezra Chisa Sibanda.
Tumele juze utavuka egomoza elupane lapha zalwa khona wabuya edolobheni sezofunda eMagogo Primary School kwaBulawayo ngena ndovini udadise imbali yakho
from Magogo Primary then sesiya ku secondary ngafunda eFounders High School eFounders ikhaphe mfunde khona from form 1 to form 4 ngaqeda khona ngo 1989 ikhaphe mfume khona ukuze ngiqede uform 4 ngangivele ngisenza kodwa lezinto zomculo ngangikukhwaya ngisesikolo khona lapho ngangisenza into zekhwaya from form 1 up to form 4
Ndovu uthi ufuna ukuselela isinto sakithi ngomculo pho igama elithi Mathumbele Duze livela nga
igama leli elithi Mathumbele Duze liligama elaleligama lika khokho kaba sisifiso sokuthi imvele nje ngihle nguthumbele duze uhle ubambeke ngazo zonke izandla nguthumbele duze njengaye ukhokho kababa engilokhe lami ngizibiza ngaye la namhlanje umculo lo ngodingele igama lokuthi ngiyubize ngokuthi yi-spiritual Ndebele traditional music ngingoma zokholo lwakithi lwesintu zingoma zokholo lwakithi lwesintu
Returning us.
Bob Marley ngomunye umuntu owangispire kakhulu kakhulu emculweni kuzobuya lo Alpha Blondy. Alpha Blondy ngomunye laye wabahlabeleli abangenze ngathanda kakhulu ukuthi ingene lami kwezomculo. Kube sekubuya abantu abanjengabomfazi omnyama umfazi omnyama lo Thokozani Langa sebenza lo Travis Banda lo Charles Banda lo Sithandazile Ncube lo Margaret Banda yibo abasesekhona manje kuma backing vocals lo Ida Piri.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda njengoba ke isikhathi sesidliwe ngumangoye sesigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapholisa elokhu engakabophi abezanu PF ababangela udlakela insiza lemadobho. Umthethwandaba walile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa labasekeli be-CCC athoniswe ndawonye labadala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Hayi ngomvulo, hayi khona kusasa. Siyabonga, libe lempela viki elijukele.